bebe tabanyera ubutsimina y'etika y'izimbabwe kitkomara silo kwa kutetera basebe sithi cha njengo editor njengokabanga wabo ngakhipha isitori esasifuna umongameli sithi umongameli yena wacatsha ebalekela ababegcingisela e-JF Kennedy Airport ababezingani baningi basebevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha elinye-journalist for Southern Africa u-Chris Mutle sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibizwe lona yilolu ngoba ngizebantshela ngitshele sengikhona ngale ngasebengi-charge publication of falsehood kodwa ngibatshelile bathi hhayi mina asikho editor ku-zimbabwe.com mina ngi-chief correspondent ku-zimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela ku-zimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikanga imvumo ngiyaxoshwa ngoba sebesithi u-editor ungani ngathi hhayi i-editor isebenza ese-London i-zimbabwe.com i-headquarters e-London so ngibatshele ngathi hhayi i-editor use-London bona bathi amaye thina ngiyeke senza ngiyesaya e-London siyabupha umuntu so wena sesinika wena icala ngathi hhayi ngike nanika mina icala okufuzele ibe linge lomnye umuntu nxa kulecala mina lapha akulacala fila sona basuke sithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yena leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala idaba lolu ayisini engapublisha istori ikudaba lolu ayisini njalo i-editor wodaba lolu.
Vathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizozama njalo ukuthi hayi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa ngibajelile ngathi hayi lokho elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli we-New Zimbabwe yena ukhulume laye yini njalo uthi
umnikazi we-New Zimbabwe.com?
Yebo, umnikazi laye umhleli lo othi useNgilandi.
Alright. Ayikhulume laye laye umangele ukuthi ungani bebiza mina mina bengazange bakhulume laye ngamthela ngathi anama ngazi ngoba angazi ukuthi ibizo lami lingene njani kwindaba zona lezi udaba lakhona esinengalibhalayo labo lokuthi ibizo lami lingene njani bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi lokuthi lingene njani kodwa ngimtshelile yena naye ngathi hhayi imelele ucingo lapho ngidingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluzakuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu ngaphazamisa ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo umnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Njengakhathesi mina njengentatheli izindaba sengizesaba nawo